Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-17 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amakhansila ambalwa elizweni phose lonke jikelele.
I-leadership ngendlela ebehave ngakhona kukhona esingakutshelwayo. From i-recall yakuqala ngolwazi lwami lonke oluncane olukhona, ngabe ngempela into ekhulunywa ngobabutshaba ayikho.
Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhlazi ku-9.
Sesiqalisile ukukhankasa and into esijabulisa kakhulu yukuthi abantu bempophoma abadala bayavuma and sebelimelelila.
Gambe luzaphetha njani udaba lokuxotshwa kwamalunga edwale lephalamende lamakhansila?
Uchabangu uyasetshenziswa yiZanu PF. Uchabangu uyasebenzela iproject yeZanu PF. So uchabangu uzabaxotsha bonke ama MP namakhanselas e-PPC ne-Senate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amanye njalo amakhansila ambalwa elizweni phose lonke jikelele kulandela isicebiso sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Amanye amakhansila abikwa exotshwe ngesikhathi esemhlanganweni yokulungisisa amadolobho awo. Sixoxe lesikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngeshwa ke bengingakakhulumi layo nobhala ukuthi ngimbuze ukuthi laba bathi bona bekungamelanga ukuthi baphume ngoba angibazi lokubazi. So ukuthi ngabe umbemephi kulamagama bese ngithi ubani lo bani ngoba ngingambuza lowo mbuzo uzombuza ukuthi baphi bese ngiphendula ngithini. Uzokwazi ukuthi lokho engihlala ngikutshela khona. Unfortunate I saw decision yami angikho lalawa ma-decisions mayesenziwe. So angilamagama. Angazi ukuthi kuphume bani kwasala bani. So ukuthi ngabe akukhona lawo magama then bese ngiyamforwardela ukuthi kulobani bani othize kulobani bani othize indaba ithini.
Manje kukhona yini okungenziwa ikakhulu kulabo abanye ababe besithi bona kungamelanga basuswe baxotshwe kumakhansili?
Hey msakazi, hayi nami ngilapha ngidibhekile. And ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi kanti kwakhala nyonini ngoba phela i-leadership ngendlela ebehave ngakhona kukhona esingakutshelwayo. From i-recall yakuqala msakazi ngolwazi lwami lonke oluncane olukhona, ngabe ngempela into ekhulunywa ngobabutshaba ayikho. Angithi ubabutshaba usekhulumile wathi i-leadership ivumelana naye into abayivumelene le njenge-leadership. Ngempela mangabe into ayikhulumayo ayikho ngolwazi lamoncane bebezogijima baye enkantolo. Ake sithi akuqala ama-recalls abathethe by surprise bezothi bagijime baye enkantolo bethi hey nangumuntu lokhu akukhulumayo thina sinjani asikwazi. Ngicela ukuthi inkantolo injani ilukhangele oludaba iluxazulule. On the basis of that bese besifaka ke interdict. Angithi uyabona ibisiyama yonke lento manje angikwazi phela ukubafundisa lezi zinto bengabameli bebaningi kangaka kodwa babamile nje bayayibuka nje yonke lento yenzakala into abayenzayo phela lokho bethi hey zani lokhu. Ubani banifazi, abantwana bayaphela. So ayangazi ke msakazi, ngiphelele nami ngikhona la ngiyazibuza nje ngiyaziphendula ukuthi ngempela akuseyisikhathi yini ukuthi simkholwe obabutshaba ngumayethi hayi yena le leadership bayavumelana into abayenzayo abaphikisana. Ngoba phela awuzukungitshela ukuthi even le case epostponed ngolesithathu yafakwa ngomvulo lozayo. Akuyona i-case yokuthi obabutshaba akuyena unobhala into imposter njengoba behlala betsho kwathini kwathini hayi i-case yokuthi ba-challenge ama-recalls. Uyabona manje awukwazi phela ukuvela u-challenge ama-recalls ukuzi because angumphumela wento kanti kumele uchallenge yona into le. So ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi ileadership enjani le, umzalo njani ongaphelelwa ngabantwana baphele bonke elokhu egijima ekhuluma ngalo ekhuluma ngalo endanti aye esibhedlela exactly laba abantwana bazothola khona usizo.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Tshabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC. Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhla ziku-9. Abaxotshwayo laba bathi balethemba lokunqoba ngoba uZulu ethukuthele ngokuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Sixoxe lomunye wamakhansila axotshwayo umnumzana Donaldson Mabutho oyimpophoma kuward 9.
Sarborani Zulukandaba, mthwakazi omuhle. Ye, ngokamabutho okhulumayo ke inkokheli yomzabalazo. Ye, sesiqalisile ukukhankasa ngokhetho lwezamhla ka-9 December. Into esijabulisa kakhulu yikuthi abantu bempophoma bayazi inkokheli zabo, bayazazi inkokheli zabo. Abadala bayafuma. Ende sebelimelela ilanga lelo ngoba bazonde baganunwa wabo ngento eyenziwa nguTshabangu. So balindele nje ilanga ukuthi bekhulume, befake ke istatement sabo ke ukuthi hayi thina inkokheli zethu siyanjani, siyazazi. We are very happy, siyajabula kakhulu ngosekelo esilutholayo phakathi komuzi wempophoma.
Njengoba sesike sezwa umnumzana Tshabangu esithi yena ulakho ukuya emthethwandaba ukulivimba ukuthi likhankase lenelise njalo ukuthi livotelwe, lina likuthatha njani lokho?
Hayi vele uTshabangu andiyakwazi ukuthi ngumuntu esithi ligabazi nako sekumateke ehlolisiswe sesenguTshabangu yena lwana umfote esimaziyo yini kumbe vele senguTshabangu osobu lomunye umoya esingawuzwisisiyo. Kodwa hayi sibuyela ke endabeni, amboni elamandla okuthi lokhu ngakwanisa ukuthi ekwenze ngoba ningakhangela ukuthi last times zama ukuthi sivimbe abantu ukuthi bengangeni njengama-double candidate kukhetho oluphelileyo olusanda kuphela lolu. Sahamba lathi ekantolo previous election sizama ukuthi simise ukuthi abantu bengancidisi ngetikiti lethu. Indaba leyo ngiyakwazi ukuthi liyakwazi ukuthi iyahamba njani. So ikantolo eyahlala ngaleso sikhathi ke yasithethe sithi yi-president nxa ababalayo kumbe amagwetha abazi ngezomthetho. So lokho hayi ngamadlwane uyadlala sibili imbuzi ingazali ingazali ikhanka lengwe ingahitshwa ngamanzi sibili. Kuthe nje ilanga seliyamtshonela ubhuru wami lo nxa lingananzele into ezenzakala ngayo. Isikhathi sakhe sike saba khona sibili waduma wayenza lokhu lalokhuyana. Kodwa-ke ama-citizens ammeleli, abanikazi benkokheli bamlindeli ukuthi bemtshengise mhla ka-9 December ukuthi inkokheli zabo bayazazi. So lokhu hhayi njenge-citizen yelizwe uyavunyelwa ukuthi egabaze nje siye emakhothi senzayo ngoba thina inkantolo ye-nomination yavuma yamukela amaphepha ethu ukuthi sincintise ngetikiti lethu le-Citizens Coalition for Change. Akulanto ezasimisa kanjalo engazama enze nahayi kaqhubeke siyobona phambili tophela tobona.
Lo-ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ongumunye wamakhansila axotshwa kubandla le-CCC kodwa uzancintisa emele impophoma kuward 9. Kunjalo nje amakhansila ayisitshiya ngalolunye 9 awedolobho leHarare ngabanye bamakhansila axotshwe ngumnumzana Sengezo Tshabangu izolo. Intatheli zindaba yestudio 7 umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Incwadi zokuwazisa amakhansila aweHarare ngokuxotshiswa kwawo ezikhundleni nguTshabangu zibikwa zifike ngesikhathi eqhuba umhlangano wokuzama ukulungisa inkinga ezibhekane nedolobho leli zokusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Amakhansila lawa athi kuyadanisa ukuba kungelani lokuba idalele yayikhothi lapha isinqumo sokuba kumise ukuxotshwa kwamalunga lawa udaba lolu luze lwahlulelwe emthethwandaba. Omunye walaba abaxotshiweyo ngukhansila Danford ngathi wore othi
obviously I'm the chairman for SABC committee, the chairman, and I'm the one who is supposed to, I'm the one who carries the vision of the committee, and I'm the one who is supposed to implement the policy that I suggest.
Go to isikhulumeli sikaChabangu, umnumzana Khalipani Phukeni, uthi amalunga lawa axotshiswa kungakwethulwa isinqumo somthethwandaba waphezulu owe High Court.
Incwadi ze-recall besezihambile, ikubone ama-MPs anangu-13 ephumile.
Ingcitshi zombusazwe esebenza nebandla le-People's Unity Party, umnumzana Herbert Jamuka uthi wethesa ibandla le-ZANU-PF umlandu wokudlala indima enkulu ekuxotshisweni kwamalunga awe-CCC ezikhundleni.
UChabangu uyasebenzela iparty yeZANU-PF. UChabangu uyasetshenziswa yiZANU-PF. UChabangu uyasebenzela iproject yeZANU-PF. So uChabangu uzabaxotsha bonke ama MP nama councillors ACCC nesinet ngoba uChabangu uyasetshenziswa yiZANU-PF. Kufanele athathele amanyathelo athile ukuyenzela ukuthi ayeke le into ayenzayo yokuxotsha ama-councillors nama-MP.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapila uthi ibandla lakhe alilani lakho konke okukhulunywayo, lona seliqakathekisa ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla ezisele zingasela abantu ukuze lengeze inani lamakhansila elilawo elizweni.
ZANU-PF, we always relish and look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections and so on.
Inani lamakhansila esexotshiwe ezikhundleni elizweni lonke jikelele okugoqela emadolobheni athi Bulawayo, Harare, Mutare, Gweru, Khwekhwe, Maswingo lamanye asefika amachumi phose ayisikhombisa 69 edale lephalamende. UChabangu sexotshise amalunga angamachumi aphezu kwamane 42. Ukuxotsha kwamalunga lawa kutsho ukuba kungaphela ukhetho lwama-by-elections kunyanga ezayo mhlaka 9 Mbalakazi. Ilizwe lizakuba lolunye ukhetho kumnyaka ozayo. Ukusenjalo, abantu baqhubeka bebuthene esililweni sikamoyi umnumzana Tafumane Masaya owayelilunga le-CCC othunjwe wabulawa ngempelaviki edluleyo. Abemuli labebandla lakhe ele-CCC bathi basamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba kwazakale ukuthi ubulewe yini i-post mortem okumele yenziwe zingcitshi ezizimeleyo athi ezikahulumende andubana kuqalise amalungiselelo womngcwabo yona eqale ukwenziwa namhlanje. Umnumzana Tafumane Masaya uthunjwe ngomgqibelo ngabantu abangaziwayo abanakekelwa ukuba ngabacuphi abasebenza msitha esemkhankasweni wokudingela ibandla lakhe usekelo ukhetho lwama-by-elections emzini wetafara mavuku lapho akade ehlala khona. Okolunye udaba, owake waba ngumsekeli kamphathintambo wezemali eZimbabwe umnumzana Terence Mugube ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emithathu kucala lakhe lokucila uhulumende ethengisa amafutha awe-diesel engabhadali imithelo ye-duty. Umugube ube ephiwe iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha kodwa idale limkhiphele inyanga eziyisithupha. Umthethwandaba wanquma ukuba ahlawule inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola emelika $12,000 ukuze abisele $12,000 ukuze abisele enye imali ayigcila uhulumende. Icala leli walidala ngomnyaka ka-2017 lapho inkampani yemithelo welizwe eyezimbra yabamba imota zakhe emngceleni owechirundu Border Post zisithi zithwele amafutha awe-diesel kodwa kwatholakala kungamanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Elimelika lithi umhlangano wenhlanganiso elawula ngokuthengiswa kwamatshe aligugu eKimberley Process awuqutshwanga owaqutshwa edolobheni le-Victoria Falls mhlazi ku-6 kusiya ku-10 awuzange uphume lezibopho eziqondileyo. Elimelika lithi alithabanga ngokungachazi indlela ezaphathwa ngayo amadayimani avela kwele-Russia kulandela ukuhlaselwa kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia. Lona ele-Russia lamanye amazwe atshela umhlangano owenzelwe Victoria Falls ukuthi kungakhulunywa ngamadayimani akwele-Russia lanxa isisekelo sombuso we-Kimberley Process sikubeka sobala ukuthi kumele kukhulunywe ngamadayimani amazwe asempini ukuthi asetshenziswe njani. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ukungcwaba abantu abangamachumi amabili lambili 22 abasengozini yokungcikilana kwemota yohlobo lweToyota Quantum leDAF emgwaqweni osuka eBaitbridge usiya koBulawayo ngolwesibili. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba olokuthi umsekeli webandla leCCC unkosazana Blemo Blessing Ali wabulawa nguPius Jamba Mukandi. Umkandi lo ukhangelelwe ukugwetshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-27. Umkandi uyalandula icala lokubulala kodwa unina wapha ubufakazi enkantolo obokuthi nguye owaphosela isidumbu sika-Ali emthonjeni womuzi wakhe. Yena umkandi ubikwa isithi wabanjwa ngamandla ukuthi avume icala ukwenzela ukuvikela ezombusazwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kustudio 7 yonke nje labalaleli bonke nje, kanti kambe umthetho uzabe khona na eZimbabwe? Ngisho lokhu ngoba i-High Court ikhulumile ukuthi lo sengezwe thakanga akame ngalento yokurikhola, ngoba abantu abavotela ama-MPs namakhansela yithi ama-citizen. Kodwa ke nango uJacob Mdinda uyala, abantu balokhu besaphikisa na ukuthi lento yonke yadra ngujacob mdinda yiyo phela into mna ngakwamfakela laphana, seyenza umsebenzi wakhekhe, akukho sengezwe uthabango. Ngujacob mdinda nguye wayi eyala kathi ma benza izinto bathi hhayi sigijimelane ekhoti, nayo ikhoti ikhiphe isinqumo, mdinda uyala ukusilandela leso simo. Mdinda nguwe oyi-enemy enkulu yama-citizen asezimbabwe. Sizophephela kuphi bantu? Siyahlupheka.
Studio 7 injani basakazi njani basakaza, injani basakaza, wasinikeza indaba ezinhle, indaba ezimnandi. Sikuzinikeza, ngifuna ukuphendula loba kwalowo akade kukhuluma odwa be-CCC yibo abathumba nayo kambe ubaba lo sibili ma ikhuluma inkulumo enje uyazizwa ukuthi ukhulumane, kumbe ukhuluma into e-right, kumbe yena uzibona e-right nxa ukuthi usupport izalo. Kambe abantu sho udubo olungaka kabaluboni, mhlawumbe kabona ukuthi abantu inhliziyo zibuhlungu ngenxa yohlupho abantu abakilo. Kakho umuntu ojabulileyo lapha eZimbabwe, la ambona ukuthi ukhona umuntu ojabulileyo eZimbabwe okwanileyo kahle sibili engqondweni, ngenxa yokuthi siyithole izano lokhu ibusa lanamhlanje, lokhu ibusa lanamhlanje, lokhu ibusa. Hayi, ubuhlungu kakhulu. Studio 7, hayi, ngiyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7, ngiyabingelela. Okhulumayo ngolimukani Swanda wasesiganda kona iyeni ngamagwayi. Nabeyinde sicelo bantu bakhi i-special team esingaphandle kwelizwe, athi kungani waye singake siphakame ngathi sihambe ekhaya siye kulwa nabo labantu bezalo, siyeyituya thathe laba sekhaya sityituye, bazofa bazofa, sizosibazosala bazosala lebhilizweni ngalunga. Singakhulumi singaphandle ehlozi wathithwa, sike siphakameni sambeni ekhaya sonke, sifoni bazosivulana besiqede yini sisonke, sikhathele ngezani lebakhathele, siyahluphiwa kungenxa yezani.
Studio 7 injani? Hayi, siyaphila. Khomsiyisi lo Nicholas Moore. Kunesidaba esinye esiye safona lapha, sithi sona abantu be-CCC babulala nabodwa. Okay, hayi, siyavuma. Kodwa-ke umbuzo uthi wona uza kanjani i-government ivumela ukuthi omunye umuntu abulale omunye umuntu? Why i-government ivuma ukuthi bona labo bantu be-CCC ababulala nabodwa, why i-government ivuma ukuthi babulalane kuyiyo ephethe ilizwe? Angithi sisho kanjalo lesidakwa, umbuzo lakho-ke why i-government ingabophi-ke umuntu obulala omunye umuntu? Bona labo be-CCC ababulalana bodwa, why kungaboshwa-ke kona lo obulala omunye?
Studio 7, kule audio yami le liyidlale basakazi, liyidlale njengama-audio onke. Uyabona le nto ekhulunywa lo mbathi ngumsaka lo msangano wodwa lo okhuluma, hhayi-ke fanele sothubaye babo labo kuthiwa yifazi labo abarepha abantu ukuthi ke bavotele ngenkandla kwa-DA nabo-ANC. Uyatsho ukuthi i-DA yabo-ANC labantu babo lamatafu yabo i-FF, why yena benga-izanu or i-CCC bengandlala amatafu? tafula hayi ukuthi kula labo othwa yifazi ama stage la hambe foster abantu ukuthi abafotele wabatheka manje bavulala abantu ngenxa yempolitiki bathi batholani bona ama abantu abasebefike bacanti baphela ngokumthola amnanga golo wesikhava ngokuba ngathi umgwadwe challenge wafela esihlahleni iyogcina enhlabathi ngenyoni yandizi ndizindizi othusa egcina phansi abaphapha abantu bezami beqeda abantu betrifisi iyogcina enkosowoyo bazofa lapho
alisuti kathi kinjani ngegazi labantu alisuti ngegazi labantu alisuti mina lizoyangaphi ngiqeda abantu kangaka igazi la upho kutindla igazi ongalali ngokulandela ukuthi wena udla imali estetsi kumbe ngiyani alisuti na abantu bezimbabwe liqeda abantu maseyo yini eliqeda abantu ikufoni yakho engalibophi
abantu abaningi bangadideka ma ngithi mina iZanu PF has got a license to kill kunini bebulala abantu since from 1982 up to now lokhu bebulala abantu but not even one day lo yedwa nje umuntu weZanu PF owathiwa ubanjiwe wamiswa umthetho wandaba wathiwa ubulela abantu but akhona amakhotho o-ICC whatever khona le mazweni kodwa babhekile abantu bayabulawa that's why ngisithi bale license to kill the people because nxa bebulala abantu abathonisiswa so ma sithini senzenjani sithathe kuphi ngale iZanu PF le
yes sibingelele ku studio 7 sibingelele ku studio 7 yes siyabizwa abantu be-3C bakhala nge-MRP MRP hayi kahluphande le-3C i-3C kayehluphana neZanu PF eyiyo eyirobhe ukhetho behlukane nje le-MRP MRP lenhlelo zayo yodwa izenzele okwayo labo kabazenzele okwabo 23 years lokho lirobha abantu lisilokhiphe iZanu PF embusweni lirobha abantu lidlala ngabantu nabantu be-3C kabe silibhise ligxekana ne-MRP ye-MRP lokhu MRP lenhlelo zayo yezokwayo vela silandaba lani lini inambani lekhuluma nochamisi ukuthi iyeile kukhithi iZanu PF ivele libadlabane elingela ama-structures loba ngobani asike ngena kuphileseyiseyilokhu othaba ngosebingene walivocavoca selizimvava ngaliqedakali nabantu be-3C lina phasipetani kokwena lihluka namanye amaphathi into elitshayela phansi ukulihamba likhangela amanye amaphathi lihluka lihlekuzake iZanu PF litshontshela ukhetho yesibezeyabalimvava selihlukene phakathi abantu bahamba bedojwa uprovisi mkhwana zigadi behlale egoli babuya bazodojwa sithiwa bangmaspokpeseni uchaba ngathi wathi sesikhulumele se-3C ivele yalela structure lelibandla le-3C aso bandla lingathi iZanu PF embusweni leli aso bandla kumele abantu belithembe
siyabo awe tjonga izana lokuthetha lokho lesukhisa abantu ezimbabwe abantu bavotelwe ngabantu babathi bephala manje bathi bayathaba bathokoza ngani kuyina kuwathokozisa ukuthi laba abantu abakhe parliament bafisa kube njani ezimbabwe azange kusihlonipha ngaphukini lo chaba isihloniphe nini laba abacatshileyo siyabazi ukuthi kukhona abanye abantu kuthukise bafuna ukuthi abanye abantu bahlale bedubele mina sihlezi kuhle ngidla yonke into okufunayo ngoba imali ekuthiwa yindangamandla wa-15
ndingelele emsakazweni basakazi bethu abahle lundoda lo uChabangu lo la lubhururu wakhe lo umkhulumelayo lo angazi njengalo isikhulume sikaChabangu lo umambe edilize izinto kumbe uthi uyabuka ngimze izwele khuluma lapha ekhanye ehlanyiswa isinqumo lesi sikamdenda lo idonga leli la elokhu elirecord abantu be-CCC ukhalipha Mpugeni lo engabona ungani uyavuka vele kavuka ngitsho ngento le yenzayo kavuka ngitsho yaze sihlanyise ethini come to amavoti basala befana nalo Monzora nje akula nto abazayithola ngaze behlanya thi nasethuswa umnyama wabo lo akula ncedo lokho into ababowenzayo njengophugeni lo bantu benkosi ngabe liyakwazi laba abahlala khona lo bhururu wakhe nalo usengezwe Chabangothi
sakubonani Studio 7 nabalaleli ye ngunhlanhla lo osevelile umfana wasenkayi yes uzwile umlayelo lapha ama-South Africa athi thina sigeze siyanu kamakhwapha kodwa basihlolela shemu phezu kwamazwe wonke la lapha e-South Africa kula manyasa la mandawu la machangane bekhetha thina abazimbabwe ukuthi asigezi ngoba bala walathi amazimbabwe asicela besihloniphe kancane abantu be-South Africa asicela besihloniphe bakithi sabaswele bangathini nje sawonke bafuna konke wazobekhathele bafuna ukukhathala naphezu kwethu hhayi besihloniphe kakhulu bakithi siyageza kula muntu ongageziyo lapho omunye abe ngagezi mebhekakuyisimo yabe ngazela perfumes, ama perfumes nila, wanga marorones ya faga. Pero wamanya sala kwa amanda au amachanga ni, asras kuati saga vishem, pas kuati sokozwayo. Si abalavela la pasiyeso, inchawa kunuma ibagi.
Siyabonga hizo ke incwadi elisithumele zona ama voice note ku +12024650318. Okwakhathesi ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Sokunamaviki ambalwa izisebenzi zaseBangladesh lapho kulungiswa khona izigqoko zitshengisele zifuna iholo elithe gaga. Iziphathamandla zaleli lizwe zithethe amanyathelo alukhuni kubhubhe izisebenzi ezimbili ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu. Ele Melika lisola ucuku olwenzelwe izisebenzi lezi nguhulumende weleBangladesh. Mhlazi ku-8 Lwezi, isikhulumeli sogatsha lwezengakhaya i-State Department, umnumzana Matthew Miller, wethula umbiko othi silokudana ngokubulawa ngamapholisa kuka-Russell Howlada, isisebenzi esileminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha, njalo obemele izisebenzi kunhlanganiso ye-Somilito Garments Strikes Federation. Siphinde njalo sikhale lemoli yabo Imran Hussein, oleminyaka engamachumi amathathu lambili yokuzalwa obesebenza emafikicali owachiswa ngumlilo owalunyathiswa ngababetshengisela phakathi kwefikicali yeDakar. Siyaduduza imindeni yabo bobabili laba kunye lezisebenzi nje jikelele zakwele Bangladesh. Usikhulumeli Miller uphinde watshengisa ukukhathazeka ngocuku olusetshenziswa ekuncindezeleni ilungelo lezisebenzi labameli bazo. Embikweni wogatsha lwe-State Department osanda kwethulwa ngomumo wele Bangladesh, lolu gatsha luthi ngaphandle kocuku olwesabekayo kwele Bangladesh kule mbiko ethi kulokuncindezelwa kwelungelo lenkokheli yezisebenzi ukuvinjwa kokuhamba-hamba abantu bekhululekile lenhlelo zokukhumisana umlotha wezisebenzi labaqatshi. Embikweni wakhe usikhulumi Mila uncume amalunga engatsha ezingekho kuhulumende esezifake imbono yokuthi iholo likhwezwe. Uhulumende wele Melika, kutsho uMila, ukhuthaza ukuqutshwa kwenkulumo zokuvumelana iholo elilingeneyo ukuze izisebenzi zibe lempilo engcono ngesikhathi sobunzima. Kule komiti yokuxoxisana ngeholo kwele Bangladesh elabameli bakahulumende, izisebenzi lomqatshi emele ukuhlaziya izikhalazo zezisebenzi lokulondoloza ilungelo lezisebenzi. Uhulumende kumele avikele izisebenzi ukuze zenelise ukukhululeka ukuhlangana labanye lokuxoxa ngokukhwezwa kweholo kungela kwesaba lokwethuselwa, kutsho usikhulumeli Mila. Ngemisebenzi yethu kwele Bangladesh sizimisele ukuthuthukisa ilungelo loluntu. Ukutshengisela kwezisebenzi locuku olusetshenziswe nguhulumende kwele Bangladesh kwenzakala phambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngozibandlela ozayo. Ekhuluma ngokhetho, umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department, umnumzana Vedant Patel, ugcizelele okuthiwo nguhulumende wele Melika ukuze izifiso zikaZulu wele Bangladesh ukhetho olukhululekiweyo luqhutshwe ngokuthula. Siyaqhubekela phambili sikhulumisana lohulumende, abamabandla aphikisayo, inhlanganiso ezizimeleyo nezinye inhlangothi zomphakathi ukubakhuthaza ukusebenzelana okungaphathisa uZulu wonke wele Bangladesh.
Lolo ke bekuludaba luveza imbono kahulumende wele Melika. Lusichiya ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amanye njalo amakhansila emadolobheni amanengi. Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhla ziku 9. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olifisela impela sonto elokuthula igama ngo Chris Gande ngisithi abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lilakho kuya ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, silazo njalo ntambama ngo 7:30 igama ngo Chris Gande.